okokuqala yona vele ihlelo nalolo lweparking esilalo kobulawayo luthela ubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilolona lendlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelaniyo sithe sisizwa ilaba abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya leparking system esophisticated esebenzisa itechnology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simangele sesinxa sibebuya sokusebenza khonoko okuphosa kufanele khonoko uvela kade kukhona okwabo maBlue ka City Council bona laba kade bevile bebhadalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho ukuthi khathesi bebelayo nalihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena apake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubhadala kuphela idola kuba yibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola ngehour nxa ngingasapaka ngehour akusamela ngaphela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe imbijana elingana nesikhathi sami ngingabeka ngalendlela ungathi wena ilofu yesinkwa idola ubusunithengisela ihalf yesinkwa akumelanga unjaje idola kumele unjaje phela ihalf yedola nxa khathesi sebesithi bazathuthukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto enhleleyo ngoba vele into esikhangeleleyo asibachayeli izandla ngalokho ngoba vele into kade bekumele beyenze lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisisa amaphutha abo kubarayithi bawalungisise vele bekumele bengamelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenze isystem evuma khonokho asebesithi baza kwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu indawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuna ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebechiya imota zabe dorobheni sezihlala edorobheni khonapho zihlala kuma parking nalawo zafa kudala zichiwa khonapho sihlimothi hlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TTI kuphela lekonke khonoko kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka kakula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisa ukuthi abhadale idola nge-hour okutsho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela vele umholo wakhe yabuyi $40 or $50 ngenyanga ehliphele ngeviki engikutshoyo ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-City Council le-TTI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mebheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parking iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompunzi idle emini omunye lomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisi ukwenza imali mtshokotho sikhohle ukuthi lona leli dorobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapho ahlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube nezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa yi-flexibility ukuze abantu benelise labuke bazi kuphela ukupake phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba nobusela bokugqekeza ezimoteni ngoba basebekwazi ukuthi uchiya imoto ekucineni kwedorobho wena uya ephakathi kwenziki yedorobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuza kuthatha 30 minutes so nxa uchiya imoto abafana basala begqekeza bentshontsha imoto yakho uyathi uphenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhangelwe zinazelelwe ukuze idorobho lisebenzele umuntu wonke.